Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwazo omuhle, siyalambulela kumsazo weStudio 7 namhlanje ngomgqibelo mhla zingamajumi amabili lanye kumabasa 2018. Ika malami ngukips tube. Endabeni zethu lamhlanje. Unkosikazi Dokozani Kupe ukhethwa ukuba ngumongameli welinye lamacele ebandla le-MDCT.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli uqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress.
Abongi abasebenzela koBulawayo bathatha isinqumo sokuthi sokumele babuyele emsebenzini. Umlingisi wakwele South Africa uzodwa wabantu wethekelela eMelika lapho azevukisa khona umzimba wakhe.
Abantu bayamthanda uzodwa, they also hate Zodwa. Ababoni nix, ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Dokozani Kupe usekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT esekelwa umnumzana Obert Kutu. Lokhu kwenzakale lamuhla emhlanganweni we-Extraordinary Congress owenzelwe e-Standing Square koBulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Imbenzo!
Umhlangano lo ongenwe ngabantu abavela endaweni ezishiyeneyo zelizwe leZimbabwe ubujonge ukulungisisa ubukhokheli bebandla leli kulandela ukuxabana okwaba khona ebandleni leMDCT ngemva kokubhubha kukaMui uMorgan Tsvangirai. Abanye abebe khona ngamalunga amabandla aphikisayo eleMthwakazi Republic Party, amalunga omanyano owePeople's Rainbow Coalition ekhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru, kanye lamalunga amanye amazwe avela kweleBhilithani, eleMelika kanye leIreland, lowesifazana obevela eMalawi unkosikazi Joyce Kabwila obezoxhasa uMakhupe. Unkosikazi Kupe ukhethwe ukuba ngumongameli webandla leli njalo uzasekelwa nguGutu. Umnumzana Abednego Bebe ukhethwe ukuba ngumgcini sihlalo, kwathi unkosikazi Dorothy Bebe wangena esikhundleni somgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana. Unkosazana Linda Masarira odume ngokuba lilunga leTajamuka sesijikile campaign ukhethwe ukuba isikhulumi sebandla leli njalo ukukhethwa kwakhe kudale ukuxabana phakathi kwamalunga ecelele MDCT likaMakhupe. Iningi belikhonona ngokuthi akasilo lunga lebandla ngakho akumelanga akhethwe. Omunye wamalunga eceleleli unkosikazi Siphesihle Dube uthi ujabule ngokhetho lolu kodwa usole ukuthi njengabatsha bakoBulawayo bebevinjelwa ukukhethwa. Uthe bagcine bephiwa izikhundla zokuba ngabasekeli.
Thina simina ngumyouth sithe siyakhethana kuyouth kwasokuthi hayi abakoBulawayo ngapha emathebeleni selibanengi kwi-main kukhethwe lina laba banengi ku ukuyumeni lakhethwa laba baningi and bebengani abanye vele abemashalalani sebekhalala uthi nxa kunjalo ngcono sishinto yena kutsho uthi into yena nge-region.
Unkosikazi Dube ugcizelele esithi umangaliswe ngokukhethwa kukaLinda Masarira othi kathembakali. Umnumzana Samukele Hadebe okhethwe ukuba ngumsekeli kaNobhala Jikelele uthi bekuqakathekile ukuthi kukhethwe inkokheli entsha ezasebenza ilandela isisekelo sebandla labo.
Umkhosi lo owe-Congress ye-MDCT ubuqakathekile ekutheni uma kulandelwa i-constitution yebandla leli uqakathekile ukuthi ubukhokheli bonke bukhethwe e-Congress. Njengoba sazi ukuthi u-former president wethu uDr. Richard Tsvangirai uMoyi engasekho bese kufanele kwenziwe lolu ukhetho.
UHadebe uthe umhlangano lo ubizwe inkokheli eyasalayo ngemva kokuhlubuka kwabanye abagoqela umnumzana Nelson Chamisa othi ungumkhokheli webandla leli okwamanje. Umnumzana Alfred Ncube okhethwe ukuba ngumsekeli womqoqi wenhlelo zebandla leli uthi umhlangano lo wenziwe kahle. Umnumzana Ntando Ndlovu obona ngezokhetho ebandleni le-MDCT laye uthi bayajabula ngendlela ukhetho oluqhutshwe ngayo.
Ukhetho njengoba libonele uhambe kakuhle kakhulukazi, ama-delegates ade vumelana kikho konke ade bekwenza lapha kutshengise ukuthi kule spirit sokubambana, i-unity of purpose. Thina njenge-Electoral Commission, we are happy ukuthi siwufeze lo msebenzi without any incident, and we are happy labantu aba-electiweyo ukuthi ngabamama labo abalekhalibha abaluhlonzi oluphezulu kakhulu.
Abanye abakhulume emhlanganweni lo yisethekeli unkosikazi Kabwila owemalawi kanye lo mongameli welinye icele lebandla le-PDP unkosikazi Lucia Mathibenga. Bonke bancome ukhetho loli kanye lokukhethwa kukamongameli owesifazane besithi sokuyisikhathi sokuthi abesifazane basukume bazimele njalo bathuthukise amazwe abo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Icele lebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ngamadlwane la enziwe ngunkosazana Kuphe labantu bakhe. Sixoxe ngodaba lolu lo nkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT.
I-National Council yela amandla ekunika u-Secretary General Mibandla ukuthi abhale ingwalo ebhalela ama-delegates kumele abuye ku-Congress ebazisa nge-Congress leyo. Kumele aphe ama-delegates inyanga ezimbili ukuthi abazise nge-Congress leyo. Sezenze njalo imikhankaso njalo imthuma ukuthi uma sokuvela inyanga ukuthi sefika ku-Congress kumnike uZulu aziswe nge-Congress leyo nokuthi kuyalobisa iCongress leyo emaphephandaba awelishe. Njalo abantu kumele abantu babuye kuCongress thina njengebandla MDC kuvele babe ngu-6090 and bagoqela ama-National Council, ama-National Executive, omama, ontanga, ama-province, ama-district, ama-wards. So sinethemba lokuthi balandele isisekelo, angazi ukuthi isiphi abasilandelayo ngoba esikubonayo njengokukhuluma kwamama Kuphe ukuthi yena ulandela isisekelo sombuso kavele katsheki, kuyamangaza ukuthi yena angabiza iCongress enengupresident angasomisa kanso njani.
Lina lapha lingathi-ke okwenzakalayo vele alilandaba lakho sibini
akulakhadi lakho ngoba vele kakulandela isisekelo sombuso. So nesathi kona yena uyazilandela ngoba isisekelo section 6.2 icacile ukuthi ngubani obiza iCongress i-National Council. Bethuma bani? Bethuma u-Secretary General. Esenzani endobeni ama-delegates? So kwakhe ukuthi yena umhlangena engu-president yena sithi sinakulandela isisekelo. So ukuthi mangazi ukuthi kanti yena ingani ngalandelanga zona isisekelo sebandla lethu ngaleli athi khona yena nguye-president. Uthe zifakile ukuba ngu-president anganxusanga abantu bonke laba. So abantathu uyabakhokhela ebandleni lethu yibaphi?
Lo nkosazana Tabitha Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kusenjalo ibandla le-ZANU-PF selilungiselela ukhetho lwama-primaries kulandela ukucubungulwa kwembali yalabo abafuna ukungena kukhetho lwelizwe lidale le-Politburo. Ibandla leli lithi ama-primaries la akhangelelwe ukuthi azakwenziwa ngesiphangiphangi loba nje kulabanye abakholona besithi bathiwa phandle kukhetho lolu ngoba babesebenzelana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kodwa ke umnumzana Billy Gawule webandla leli uthi kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa konke lokho kuhluphaka kubandla le-ZANU-PF.
Ibandla le-ZANU-PF seliqedile ukukhangela amaphepha ama-CVs alabo abaza kuma kukhetho olulandelayo owazamela iparty ikakhulu sibe lungiselelwe ama-primary elections. Ngokunjalo ama-primary elections la alungiselelwe sokulungiselelwe okukhona ukuthi amabizo sekhangeliwe lokuze ne-comsariate yadiveta siqedile ukuveta kathesi-ke okuyenziweyo njalo i-Politburo ihlalile izolo yaphasisa amabizo nalawo. I-Politburo njalo yalungisa okunye kade kungalungiswa kodwa kungenziwanga kuhle yakulungisa-ke yona i-Politburo ngendlela endalo sokulungiselelwa-ke ama-primaries azaba khona xa kukhangelela ukuthi ama-primary namhlanje uNesa Gomza uzayenza abona senze i press conference yakhe, wayethula amalunga ayiwancazancintisa ezigabeni ezijiyeneyo, njalo wayethula lelanga lwama primaries.
Singathi ke eziqintini lapho elikhona kukhanya ngazani kulabanye kodwa bangani bathi sijiwe phandle kuko lokhu ngoba sasekuj 40. So ke manje liza kubamba njani khona?
Ye, kulelo kuze ndiyana futhi ekhona Gibbs ukuthi iparty yethu iyalandela nje umthetho okhona njalo
lo ke umnumzana Believe Gawule webandla lezano PF ubekhuluma le Studio 7 ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460, laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo volo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abongi abaqothwe umsebenzi ngukhulumende weZimbabwe sebevumelane ukuba babuyele emsebenzini ukwenzela ukunceda izigulane ebezithwele nzima. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abongi abenze umhlangano wabo kobulawayo bavumelane ukuthi babuyele emsebenzini lamuhla kulandela ukuchukana kwabo lohulumende obaxotshe umsebenzi ngeviki ephelileyo. Umbiko owethulwe ngamalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo iveza ukuba sebebuyela emsebenzini loba nje umnumzana Inokudongo unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esithi bahambisa udaba lokuxotshwa kwabo emthethwandaba. Umbiko owethulwe ngabongi kobulawayo uveza ukuba kubazwisa ubuhlungu ukuthi kunabantu abaningi kakhulu abagulayo elizweni abangatholi uncedo ezibhedlela zikahulumende. Abongi laba baxoshwa umsebenzi ngeviki ephelileyo ngumsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga owathi sebengena ezombusazwe hathi ukuthi bakhala ngeholo eliphansi lokunye okumbalwa. Kulandela isinqumo sokubuyela emsebenzini, umnumzana Solwayo Ngwenya, umphathintambo wesibhedlela sempilo Central Hospital, uthe abongi abedlula amakhulu amathathu sebebuyele emsebenzini.
Uthi ukhala nawo umsebenzi wabo mangikazi ukhanya bacela lohulumende kungani kuthiwa sokuxotshwana, kodwa ke incwadi zabo zokuxotsha umsebenzi zifikile, njalo incwadi lezi zithi umuntu kumele abhale avume ukuthi hayi uxotshe umsebenzi, kodwa asuke lapho njalo wabhale incwadi ecela ukuthi yena abuyiselwe emsebenzini. Yikho ke lokhu namhla hayi omongikazi babuyile sibili bazothatha lezo ncwadi ukuthi namhla kufike amakhulu amathathu 309 abafikile bayenza lokhu, bathi baqalisa nomsebenzi ngokuthi ngabe baleyo ncwadi yokuvuma usebenzi ukuthi wamsebenzi bangaqalisa ukusebenza.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Hilda Nyathi obegulelwa ngumntwana obhubhe ngenxa yokungatholi uncedo olufunakalayo uthe abongi ababone esibhedlela lesi bebetshona besebulenjini bokuzilibazisa bengelaphi izigulane.
Omongikazi abaswelakala esibhedlela sebembulalela umntwana ngoba umntwana asangatholi i-treatment ngesikhathi. Vele abala ode empilo amanesi ngake ayenza vele beqotshe bethatha abanye befake ngoba vele isikhathi sokusebenza balaso. Abantu bayafa bebakhangele besemafonini vele abasebenzi labana abantu bayathethisa izigulane every time vele afica izigulane zichinga.
ngasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abongi bafuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo eledlula kancane amakhulu amabili lamachumi ayisichiyangalombili zamadola i-$284. Bafuna lokuthi kukhuphulwe ama-allowances abo aphansi okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abake baphatha izikhundla zikamongameli kwele Melika basemngcwabeni kamuyi unkosikazi Barbara Bush eSt Martin's Episcopal Church eHouston, eTexas. Unkosikazi Bush umka George W. Bush ubhubhese leminyaka engamachumi ayisigalolunye lambili 92. Ukhangelelwe ukuthi uzangcwatshwa lamhla. Incwadi wezombusazwe unkosikazi Talenta Ncube uthi unkosikazi Bush ubethandwa ngabantu abaningi.
Ubabra Bush bakithi siyabadabukela imuli yakoBush wayeziphethe ngendlela eqoqekileyo njengendlovukazi esintwini. Uyatshengisela sinto ukuthi lo ngumbono wakhe wangumbono ongamlandelela kuloba uqembu labo lama-Republicans okuma-Democrats, ngoba silandelela umkhankaso wabo-Trump. Wayekhuluma sibili enike imbono eqoqekileyo ukuthi kungabi labafazi abavotela uDonald Trump ngendlela nje la uDonald Trump aziphatha ngayo.
Singathi-ke nxa sukhangele khonapho ubonazane watshiyelani abantu belizwe leMelika
ukuthi babone ukuthi khona ama-values ukuthi ukuthi nxa ungumuntu uziphatha kanjani, ulandelela imbono enjani.
Yeso, singathi abantu bafunda yini kukhonokho ayekwethula.
Mina ngiyathanda ukuthi ngithi abanye bafunda ukuthi kungabophonga ukuthi wakuphonga ulandelela ukuthi ngumrepublican, ngumrepublican, ukuthi wafake ilizwe labo phambili, ukuthi ilizwe labo limeleleni balandelele ngakhona lokho ngezokhetho lwabo.
Lo nkosikazi Talenta Ncube, incwadi kwezombusazwe obekhuluma leStudio 7 eseDallas, Texas, eMelika. Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikaChris Gande, uhlelo liphuma le ndaba lishona ngendaba.
Ikudibana njalo uhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Sihlaziya ke ukugcwala kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka lo.
Mina ngikubona kwami lamafoti ngibona ingane indawo le ikabili. Okokuqala, ngibona ingane khonokho abantu nje wonke umuntu ukuthi uhlanga lo Dube lenjaji laphana la sebengazimela bethi bafuna ukukhankasa lawo. Bafuna ukungena kumbe bafuna ukungena e-council kumbe bafuna ukungena e-parliament kumbe bafuna ukungena ku-president. Kukhanya umuntu wonke osekhangela into yeZimbabwe nje wayeyisa. Izingane isiyinhlekisa nje ukuthi hayi wonke umuntu sengayizama. Yikho okokuqala. Okwesibili, ngibona ingani lungukhu kutshengisa ukubana abantu abaningi sebelahle ithemba kumabandla ezombangazo akhona kade sikakhulu amabandla amakhulu nalawa e-MDC leZANU-PF. Yikho abantu sebesithi lami ngingakuzama lokho kuyinto ngingathola abantu bami sibe yithumi kumbe sibe bangaki, singakhankasa lathi sizime lapho. Ngoba abantu bonke njengabafana benkombeni bejale ukukhuluma nje bathi bacabanga ukuthi hayi sokubhokokile. Yikho I think ngokubona kwami amabandla amakhulu sokumeletheka ezinuka amakhwa. Kanti kuyini osokwenza abantu balahla ithemba, babona ukuthi hayi umuntu sengazimela nje yedwa lakhe ekuzamela kho into lokho kusizimbabwe.
Kugcina kubangelwa yikugcwala kwamabandla khona lokho kungagcina kusenza ukuthi liphi ibandla linqobe.
Kathesi into engiyibonayo mina ukuthi lapho kukhona mfowethu ukuthi la mabandla amaningi akhona wakathesi esiza kubona kusenzakala kusiya phambili ukuthi nxa sokufika isikhathi sokuthi sokurejista amabandla azakhankasa la mabandla azaba khona. Amaningi angikhona azakuwa nje eceleni khonapha ngoba
azaswela abantu abaningi abazabhalisa ukubana bebanominate kumbe bebe khona emthethweni ukubana bebe khona ngathi kuma-ballot papers. Osokuzasala ukuthi ibandla leli yilona elilabantu abazimiseleyo sibili ukuthi bephume ngalokhetho beyefaka uxa ebizweni lomuntu abamfunayo kumbe ebantwini ababafunayo. Yilo ibandla elinjani elizaba lempumela engcono. Okwakathesi lelo bandla elikhanya lizaba lempumela engcono yibandla leZANU-PF. Asikhangele ukuthi ngitsho ngisitsho ngani lokho. Yilo ibandla kathesi elingani singathi sinama-structures amileyo sibili aqinileyo ekuze likuluze lonke. Nxa usithi ngiyethisa kulokho akukhangele namuhla imbali yabakhona emaphepheni kutshengisela ukubana zingaki amabizo abantu asebezifake phambili ukubana bona hayi bafuna ukuthi belimelele ibandla leZANU-PF kuma constituents ayehlukeneyo especially emathebeleleni. Ukhanya konke liza akula ngitsho indawo eyodwa lapho abaswele khona umuntu onjani ozayimelela iZANU-PF. Lokho kutsho ukuthi abantu labasekebe bayabuza lapho abavela khona kuma structures kumbe ngama ward noma province kumbe kuyini bakubona ukubana hayi uyinto lokukhulu umhlonzo okuya phambili. Ukanti MTC kathesi kungani basaphethwe into yani yodlame olulalo phakathi wabo. Yikho khona kokho kunganokuthi okwenza ngibona ukuthi hayi ibandla leZANU lapha ngoba kutsho kuzafika ilanga ukuthi bona abantu babo abazafika bayeyalutshana bazavota kodwa babe bebaningi kulabo MTC abazavota.
Lo-ke bekungumnumzana bekuThemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Kwezabesifazana ke sizwe ukuthi usiphatheleni usithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Febi Dube, isakhamuzi seBhinga, sihlaziya okwenzakala ezibhedlela. Sixoxela ngolwesine ntambama ekwesinye isibhedlela eBhinga lapho obekuselatshwa khona omunye wemuli yakhe. Siqale ngokumbuza ukuthi umomo unjani esibhedlela akuso.
Ngapha bakalalile kodwa ngiyabithi ngapha bakalalanga ngoba into etholakalayo lapho esi kubona mina yinto ngisinde ade ngikubonayo ukuthi akulamisi ezinto zokusebenzisa kula kungesuka bamdaleli mngami yakugula ngihamba ngiyathenga imithi kubulawayo kade sebhasini omuma ayisini kade yena amanesi lapha kuzosebenza from mhlakasiingeresetii.
Kungani umuthi lowo lisawuthenga kobulawayo?
Akulamithi lapho kulezinto zokusebenzisa namuthi basebenza ngesiglaves akukunda amagloves okusebenzisa abala abantwana bayabadengela kobulawayo awe-BP ngithenga kobulawayo.
E-Growth Point akula izitolo ezithengisa umuthi ama-pharmacies lokunye?
Ikhona isejare kadokotela ngoba ayinamithi eminingi fo ngokuba lewayo engamaphilisi amalitane njalo yaphangisa ukuphela njengoba isejari yakhona inye kuphela lapho ebhinga.
Abantu abagulayo baphendukiswa yini nxa bengalampahla ezeneleyo zokuthi belatshwe?
Abantu bayaziphendukela ngoba esibhedlela kuyabhadala ongakhangela ukuthi umuntu uyabelele akulamali $6 bedeyi uyabuyela ekhaya ayekufa abantu bayafasile ngoba imithi akulo kodwa amanesi akhona but amanesi akhona bayasebenza besebenzisane kungelamithi ukuthi odokotela bayazibhalela odokotela bakhona kati amanzi athisa esibhedlela akula amanzi aqandayo kuphela.
Ukudla-ke?
Ukudla vela akula uyaqephulelama izitshwala njenganamhla zishotile abantu abayenele ukudla bona bababelete anti bahlala 3 days umntwana ahlole nkona izadisat ukudla kula kumele balethele izihlobo bayanti esibhedlela but bayashota abantu ngoba abantu baningi njengakadesi.
Kodwa ingubo lembheda-ke?
Ingubo zikhona but okungekhoyo yimbheda. Ingubo ezikhona yilezi yane zake zadonetwa ngesikhathi sekholela. Izingubo ezikhona imbheda iyashota abaningi balala kule waiting room omama balala e-waiting room lapho abalala khona kule shelter yangikhona then nxa sebezobeleta bayalala abanye basayini bayadluliselana bashintshane khonokho.
Abantu bamthakazelela yini uhulumende omutsha?
Umama lapho unzima ngoba izolo sizwe abantu besizokuthiwa amanesi wonke abakade besebenza kumele bakhitshwe umsebenzi. So kukaphule kakhulu khona ngoba abantwana laba basebenza belambile. Njalo kuthiwe khona khona as from mhla ka 18 ungeniswa namanesi. Kanti ngapha sika bavona. Njalo lapha nabetha basitrakanga besebenza.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Febi Dube esikhulumelayo ekwesinye sesibhedlela ePinga lapho obekuselatshwa omunye wemuli yakhe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami usithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga. Nanso ke udaba lwethu lamhlanje liyamazi uzodwa wabantu na. Uzodwa wabantu ngumlingisi wakwele South Africa ozihambela nje engagqokanga waphelela. Kathandi lokugqoka isembatho sangasese. Okwamanje useMelika lapho azakwenza khona, azajabulisa khona abantu endaweni zokuzilibazisa ezama-nightclubs. Sixoxe laye uzodwa wabantu, sizodwa wabantu kunjani?
I'm so happy. I thought they wouldn't let me get inside the stage. Because, you know, so much drama surrounds Zodwa Wabantu.
Bathini abantu ngoZodwa Wabantu? So, akushaya ngesiZulu. Bathini, asiqhamuke lapho. Asishaye.
In Zulu, abantu bayamthanda uZodwa. They also hate Zodwa.
Yindaba Zodwa.
That's a nice thing about it.
Mm-hmm.
Yeah, because at the end of the day, people are going to be together.
Aha.
Uzodwa udibanisa abantu owabantu.
Yeah. Uzuthi uzubuya ngebizo lithi Zodwa kwabantu kwaqalisa ngabi Zodwa.
Ngithanda abantu.
Aha.
Yeah.
Abanye phela bathi uzodwa uyatshengisa abantu imfihlo. Akula mfihlo etshengisa abantu ne?
Uba, as everyone is saying that, who has ever seen impilo?
Aha.
Uba nje ukhe angahlala phansi athi ukhe wayibona.
Yeah. Akula vele wabona nix man.
Ababoni nix. Ngiyenze ngathi ngiyababonisa and ababoni.
Lo nguzodwa wabantu umlingisi wakwele South Africa obekhuluma lo Studio 7 khona pake eWashington DC. Kwezemidlalo ke iqembu leBulawayo Chiefs linqobe leFC Platinum 2-0 ngezi Platinum 2 Mutare United. City 1, ZPC Kariba 1, Chicken Inn 1, Harare City 0, Black Rhinos 0, Bulawayo City 1, Triangle United 2, Yata FC 0, Necroot 2. Kuzo kutukusasa kezi ya wazi kuti Dynamos ya bidhala Kips United. Eposo ya wazi ya bimenja. Asitinde nga ngani.
Ah,
Amna ngusa mamo ye loke umadlela ke umuthusi Simani. Isingakuhlukani ukuthi sikhangele ebendaba ezisikhokhela namhlanje. Unkosikazi Dokozani Kuphe ukhethwa uba umongameli welinye lamacelele MTC 16. Umlingiswa wakwele South Africa uzodwa wabantu wele Melika. Sikugqiba lapha ke uhlelo lwethu lomhlanje oluvalelisayo uGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.